utshengisa ububhanqa babo nxa bengabona kufanele ukuthi abahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament. Kusofithi ngisho kusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba. Akula nto ezama imelele bona. Ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engantu yabona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abashiyene labanye abantu. Sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa. Sokufike isikhathi sokuthi ngabe kathe sesenza into zokubakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy.
Ye, kodwa ke igolide bayakhonona bathi phela vele ukhetho akuqhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asibuye phela okumede ngawo esikhundleni lesi. So khonokho ke kungazani kuyahlupha kolide
babuyelani ke ukuzenza i-swearing iqala i-parliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhetha yibo ubaba uColdas siyambona kuyagidi masuku uyazama ukubabulabala lapha uJackson Moreira sesebenza useshukile ekucabangeni ngokokhethu sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo lokho kwabo abasukwenza kube sola kathesi umongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa lethuba lokufaka i-speech sakhe okutshengisela ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli weZimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abalokhu befuna ukuphikisa baphikisa bebingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe kuthiwa basekelwa ngaba yiwo phela o-UN o-United Nations labo-standard zabo wonke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kwimpelaviki le edlulileyo sibonile lama-standard ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayenzwa lapha eZimbabwe okutshengisela ukona izigaba zonke ziya phambili ziyahamba ziyavuma sezikhayele ingqubela phambili pho laba abalokhu befuna ukuthi bebelokhu bekhala bazekhala ngani pho
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli mina ngokubona kwenu
ungamahlo ngandlebe nje uphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenzela njani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa.